umsebenzi lo wama-councillors ukuncedisa isigaba, ukuncedisa izakhamizi. Kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi ikhuphe ama-expenses akho asebenzisileyo. Singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi into kuncede izakhamizi. Kho kumele kube lomahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi?
Ngombono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sekusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise. Kuzabe sisasebenza ukuthi athole imali njalo kulanaba abanye ababehamba ngezimota zabo zathola ukuthi isiyela abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa ama-wadi abo kawuhambelani ne-allowance naleyo.
Asithi ngabalinike okuzwakalayo nje belingathi kungene emalini kwezethi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane.
Ngombono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemota engisebenzisayo ngikwanisa isiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibona ngani kwingenele eziyi-allowance yama-councillors ngibona ngani i-300 ibingaphosa ibambeke kangani. Ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba neloni yokuthenga izimota baphinde njalo babe neloni yokuthenga izindlu. Khangeleke ama-ministers nabo babe neloni yezimota leyo izindlu and so forth. So ama-councillors yiyo nje akhangena akhangelelwa phansi.